izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Komo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besiswenene ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babe bengazwisisi bona basebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela. So abantu laba khonokho kuyasihlupha njalo lasezifundweni ezikoleni kuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele nesiqu sezinto akhuluma ngaso.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwananzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Ubunzima obunye esihlangana labo ukuthi khona siphongubona this time kulabantu abaphonga ukuthi bafuna ukumayina sebedrile isigoda asange sithole information. Bafika nje badrile umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sibonisane labo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo. Ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini lolufane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana leziphathamandla zizwe esikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Umeli wolufane East edalela ephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule.
Silohlupho esibhekane lalo olabantwana ikakhulu eprimary ku-education abantwana abafundiswa ngamatitsha angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana. Kunjalo-ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku-public service laku-education ukuthi beyabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. I-public service ibiqhatsha amatitsha ingazange yaconsider ukuthi uticha wangkhona uvela kuphi umhlubulo.
UDube uyaphambili egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
Kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kulama minerals kuleyo ndawo. Kumele ukuthi kwenze i-exploration. So-ke abantu abaye begebha labo abantu abaye besenza i-exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explora uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholile-ke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonokho njalo izakhamizi zibenefithane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababele umcabango onje.
Lapha sithole udubo lwemali lapha. Hayi imali ke yona yinkinga. Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise. Kodwa mina nginemali engiyihola epentsheni but ngingayiso. Lapha kunzima. Lapha uyakwazi la njengoba wasuka nje khona. Alapha kunzima lapha.
Kuzima
khona. Alapha kunzima lapha. Sasithe ngcindo okukhulu la esebenzisa zimthe down kubuya lundoda la uyathinta kwathi.
Lokufanana.
Lokufanana.
Izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngi-ZANU PF ogcweleyo, mina ngiku-district ngu-PC. Inhlelo nazibuya zisilanda uzafitha ukuthi isikhathi esiningi siyangena abantu esingasebenzi labo bese kufithi thina abantu esisebenzile ikhathi sine singasangenanga kulezo ndlela. So ngesikhathi nxa kupholisa khuma labezanu PF angazonisweli fithi ukuthi ngabe izanu epholisayo ngabe dami ngiyathola ngidli njengabantu bonke ngendlela engisebenza ngayo nangendlela engisenze ngayo emahofisini ngingadli. Kungene omunye ongasiwo iphathi yami ndakelo.
Banengi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo. Iluva Self Help Project hand in hand. Iqembu lezakamizenzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Ya i project lesiya siqashe sizwethu belabo babanja abalutshwana. Sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi. Sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa. Sase sithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga. Sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa. Sathi ngcono sithenge nini imbuzi. Sase sizifuya ke imbuzi zona lezi. Saba lazo seziningi. Sase sithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala. Okwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhatshwe abantu balapho kulungiswe indaba zemfundo nezempilakahle. Ngimana e-Studio 7 eRupane East, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.